Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 10 ngomabasa 2017 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Siyathemba ukuthi kuzaqatshwa abantwana bayona le ndawo, akuzuqina abantwana sebeswela lapha bakho.
Umphathi ntambo obona ngedolobho lakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo sekhuthaze osomabhizimusi eCountry Park ukuthi baqhatshe izakhamizi zalindawo athi abantu abavela phandle.
Nangaguqula konke esokufunayo esithi ngama-reforms ayinqoba siyanqoba. Okwakhathesi banqobile ngoba bavele lokhu besebenzisa indlela zabo zayizolo ezezintshontsha ukhekhe.
Ibandla leZANU-PF ebelincintisana lamabandla aphikisayo amancane yilo elinqobe ukhetho lokudinga umeli weMwenezi East edalela ePhalamende. Iqembu lenguqu eleHighlanders ichilamoya phela liwise ezimathonsi ngempelaviki ngemva kokuwiswa iShabani Mine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngendaba zedolobho lakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo sekhuthaze osomabhizimusi bakoBulawayo abagoqela umqondisi weSaye Enterprises, abanikazi bamavinkili eChoppers, umnumzana Raja Modi, ukuthi lapho besakha indawo yamavinkeli ezabiza izigidi ezilithumi zamadola emzini weCountry Park, kumele baqhatshe abantu abahlala kuleli lokitshi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma endaweni okuzakwakhelwa amavinkili amanengi eCountry Park, unkosikazi Moyo uthe ukutshalwa kwemali yezigidi ezilithumi kuyinto ejabulisayo, ethi kuhle njalo kuzaletha intuthuko.
Abantu balapha bayakudinga kakhulu lokho. Siyathemba ukuthi kuzaqatshwa abantwana bayona le ndawo, akuzuqina abantwana sebeswela lapha bakho.
Umeya wakoBulawayo umnumzana Martin Moyo uthe kuhle okwenziwa yiSaye Enterprises ekhuthaza abanye ukuba balandele isibonelo esihle lesi.
Le ndawo zokulungisa izinwele, ukubukela imifanekiso lazo ziyabe zikhona lapha. So yinto esiyithakazelelayo, sengathi amanye ama-businesses lawo engenza okufana naye.
Ephawula indawo okuzwakakhiwa amavinkili la, umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ucele uModi ukuba asekele abalimi abaduze ledolobho lakoBulawayo ngokuthenga izilimo zabo ukuze uhlelo lukahulumende olusekela abalima ngokuthelezela luphumelele. Engakayi kulumkhosi, uMnangagwa uye khonza enkonzweni yeTrinity Roman Catholic Church lapho aphe isipho senkulungwane zamadola yokuphathisa ekwakhiweni kwesakhiwo senkonzo esilumathe umlilo satsha kunyanga ezimbili ezedlule.
Ibandla kumele lifundise abantu ngothando, ukuhlonipha lokubambana.
Kusenjalo, uModi lemuli yakhe bona baphe inkulungwane ezinhlanu zamadola ukuze indlu yebandla eyatshayo ilungiswe. Uqhubeke ethi uphile enkonzweni yeRoma eCountry Park ngoba kungabantu azaphila esebenzelane labo. UModi lemuli yakhe labo bakhonze eRoma andubana ayevula okusemthethweni igceke lebhizimusi lakhe.
The donation is just the beginning because we're going to be working with
Trump. Njalo lapho siqhatsha asisoke sakhetha abantu ngomhlobo kodwa ngokuthi bayakwazi umsebenzi.
umfundisi we Trinity Roman Catholic Church umnumzana Gilbert Moyo ubonye kakhulu ukwelula izandla okwenziwe ngababili laba ethi size ngesikhathi esihle ngoba bebelendinyeko yokufulela kakutsha ihall eyalumatha umlilo.
Siyabonga kakhulu isipho esiphiweyo from the stage akade sikuso ekulungiseni ihall yethu.
Unkosikazi Thabani Phiri obongele ibandla lonke uthe bayathokoza ngesipho ngoba imali le izabanceda kakhulu ukulungisa umonakalo osephahleni.
Ihole yethu yatsha siza sinceda ngokuthi silungise lapho kulomonakalo khona ngoba bezele sinida imali edlula 5,000. Sesithi ukuthi thina sesizadinga okuncane kwakhona singezelele 5,000 ikwani ibhajethi yethu ebesithi ukulungisa lapho konakele khona.
Umodi uphe izipho zokudla kumuli zeCountry Park eziswelayo ezibiza inkulungwane ezilitshumi zamadola. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kunjalo nje ukwakhiwa kwendawo yamavinkili le sokudale imbuzo eminingi kakhulu kuzakhamizi zakoBulawayo. Ezinye zithi kuhle kakhulu okwenzakalayo, kodwa ezinye ngezele mbuzo ngoba omunye wesiphathamandla zenkampani eyakha lindawo ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko owebandla lezano PF. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Khona nawe ukhuluma ukuthi kumele kwathiwe imoli eCountry Park thina njengabantu bakoBulawayo kuwumbono esikubona umuhle kakhulu ukuthi-ke yintuthuko ebuya kedolobheni lakoBulawayo kakhulu eCountry Park. Kodwa-ke abantu abakhuluma ngokuthi bafuna ukukwenza khona lokho yibo esingabathembiyo ngoba sikhangelele ukuthi kulokukhetho ngo-2018 kungaba yindlela yokukhankasa nje ukuthi bathole amavoti akoBulawayo sebekhuluma-ke ngokwakha imoli engasoze yafa yakhiwa.
Imisebenzi ke libona ungani izaphiwa ngemfanelo?
Imisebenzi ingaba khona kodwa ke ngendlela esibazi ngayo abantu laba abafuna ukuyakha bajayele ukuyimphotha ilabor balethe abantu abangasuki khona lapha edolobheni lakoBulawayo ukuthi bazokuthola imisebenzi. Yikho lapho esasibe lo hlupho khona labo kugcina-ke kungasasizi ngalutho-ke okwelabor lokho ngoba kungasaqhathwanga izizalwane ze-Couch Park yabe sikhangeleleke ukuthi nxa imoli enjalo izakhiwa kuthathwe izizalwane ze-Country Park kuqala kuze kuthithi lapho kuswelakale khona-ke isikili ethile e-Country Park yikho sokungayiwa kwezinye izindawo khonapho koBulawayo. Uphumiwe koBulawayo uyikuthi sokuswelakele complete kabuswelakele umuntu-ke elekili yesithile sona leso sifunakalayo. Kodwa-ke sine-challenge sinehlupho lokuthi-ke sasiba-ke balethe-ke abantu abavela phandle kwedolobho lakoBulawayo.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa nguye ophawule ngokusemthethweni lapho okuza kwakhiwa khona imoli le. Kuzahamba njani?
Laphana ngibona ingazathi ukungifaka ipolitics nje zabo ezenzani u-P F. Angithi kulo mphoko ovele engiwakhona lapha emadebhelelendi-ke njalo engu-business partner wakhe-ke lo ofuna ukwakha imoli bekulula-ke kunguyovulayo kubuya kwamnangagwa. Ngitshengisela-ke ipolitics-ke zezani u-P F kukhona abazama ukukwenza kwepolitics yabo kwama-factions yabo ngifona ngabe-ke bethabisana.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa yisiphofu babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani axoshwa yini, amatitsha abafundi besala basayelwana bamaqembu aphikisayo na? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni.
Falakhwe my son manjingalwi hasikambe kangelwi ufuthi luthekelo luphetheyo. Where is my son Palakhwe?
Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0818 kumbe libhale ekhasini letu le Facebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo 8 o'clock ntambama lilami untungameli Nkomo. Ibandla lezano PF yilo elinqobileyo ukukhetho lokudinga umeli wemwenezi East edalele parliamente olwenziwe ngempela viki okuyimpumela ebivele ikhangelelwe ngabanengi. Obemela lelibandla umnumzana Josby Oma uthole amavota zinkulungwane ezingamashumi phose amabili i-18,700. Onqintise emele ibandla le-NCA umnumzana Welcome Masukwe na uthole amavota ngu-482. Kwathi obemela ibandla leZimbabwe Congress Party umnumzana Tena Mango wathola angu-386. Amacele omabili MDC kangenanga kulolu khetho. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai. Unkosazana Thabita Khumalo yena othi bekunganceda ukungena kulolu khetho.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Tswangirai saphiwa umgoqo yiCongress yethu ukuthi singahambi kukhetho nxa kungalungisanga izindlela zokuthi siye kukhetho. Sonke siyazi kuleli lizwe eZimbabwe izani ivele ngunye intando kayiphikisa ibambe into zonke. Ivota zoli kasiphiwa uma sisiyekhetho nantu bayathi aywa yasivunywe ukuthi siyekhankasa. Kambe singahamba ekhethweni esilibona ukuthi vele kona sibe nqobile kungcono bagijime kodwa ngoba bafuna ukugijima kodwa bafuna ukugijima nabanye.
Izanu PF siyabona ukubana inqobe ngesilinganiso esikhulu kakhulu ukukhetho lomnyaka ozayo libona ngani liza kwenelisa na ukuncintisana layo mpela lenelise ukuyinqoba nxa kuthe kwaguqulwa konke elikufunayo.
Nangaguqula konke sokufuna esikufunayo esithi ngama-reform ayinqoba siyanqoba. Okwakhathesi banqobile ngoba bavele ukuthi besebenzisa iindlela zabo zayizulu ezezintshontsha ukhetho yikho kwenza ukuthi banqobe ngoba sikhuluma kungenje akunanto engabehlula ukuthi bahambe ngemuva kwalele ndawo lapho okuphethelwa khona kuma-polling station bayevota bezihlalele emuva babe bejikela amabhokisi phambili ngoba ngakula muntu obekhangela ukuthi balandela yini umthetho besenza umathanda kodwa bangatshintshi indlela thena esizifunayo hayi izani kayikho.
Inhlanganiso ezizimeleyo bezikhuluma ngokwethuselwa kwabantu lokusetshenziswa kokudla libandla lezanu PF ukuhuga abantu abavotayo libona kusiba lenguquko yini siyakukhetha oluzayo.
Ukuhuga abantu ngokudla kuvele inhlala yenza kodwa udubo khona ukuthi lokho kudla ababanika khona yirayisi engavuthwayo ngumqhuqumbu. Kodwa umlimi uvule izulu kulo mnyaka iningi lezizalana zaseZimbabwe zilime njalo kuzadliwa. So kumnyaka lozayo izanu kayisuzithole ithuba ukuhuga abantu ngokudla ngoba iningi lezizalana zethu zilimile ziyabe zingafuni ukudla zabe zokuthi zifuna imisebenzi eyiyo ezakwenza ukuthi baphile impilo ezinhle.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Kulivestock lamhlanje siphatha udaba lokuswelakala lokusilela kwemali emabhanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Omunye wamalwa icacha awesimoslem edlulisa malawulo ovikwa ingene enkambeni enkulu yabebutho likahulumende esikodlweni seSomalia lamhlanje madabuka kusa eqoke izembatho ebezile bomba lithiywe emzimbeni wakhe wadubula kwafa yena lamasotsha kahulumende amahlanu. Elegipite selethule iziqondiso zomthetho okumamanzonzo komumo elizweni ngemva kokudubuka kwebhomba enkonzweni yesibili okufe khona abantu abangamachumi amanelane 44. Elakuqala ibhomba elidubuke enkonzweni yeSt George's edolobheni leTanta libulale abantu abangamachumi phose amathathu 27. Uzulu ophila ngamaphilisi ngoba inemikhuhlane engelaphekiyo okubalisa abaphila legciwane le-HIV sekhudazwe ukuba engaze ekela ukunatha amaphilisi lemithi ayabe eyiphiwe ngodokotela ngemva kokuqanjelwa amanga ngabezinkonzo besithi ngoba sebethandazelwe sebesilile. Kubika uMavis Gama.
Iziphathamandla kwezempilo kahle zithi zikhathazekile ngenandla abaqhubeka belahlekelwa impilo ngoba beyekeliswa ukunatha amaphilisi abo ngemva kokuthandazelwa ngabazithi ngamaprofita. Umgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilo kahle edalela ePhalamende uDr. Ruth Labode uthi uqakathekile ukuhlala phansi labazithi ngamaprofita laba akhuthazwe ukunikeza imfundiso eqondileyo kubazalwane babaxwayise ngokumele kwenziwe ngemva kokubathandazela.
Mina ngingumKristu. NgingumKristu iBhayibheli ngiyalibamba lelizwi likaNkulunkulu. Ngiyakwazi futhi ukuthi iBhayibheli lithi yena uNkulunkulu wayesalapha abantu anti. Kodwa into ekhona ukuthi sifanele sinanzelele into eyi-1 njengezisebenzi zempilo ekahle. Ukuthi yena abantu balalela uprofethi ukudlula thina anti. So ma ule program ule problem. Wena dinga asinga labafundisi laba abakhulu omagaya omakandiwa obani sithi nanku dubo la abantu balalela wena kodwa abantu abakwazi ukuthi yena uze welatshwe wena ukuthi welatshwe selatshwa ngomoya ithemba akutsho ukuthi mina lo Thimeza singahamba kuprofeti so ngithusi laphola hayi.
UDr. Labode uthi amaprofita balomlando okwenza amalunga amabandla abo okholo azwisise ukuqatheka kokubuyela kubodokotela ukuyatholiswa isimo esiyiso.
So mina into engiyitshoyo lapha into engayibona kwenye indawo kwenye i-church kwakusenziwa i-pre-counseling yabantu ababela amabhana ayibhalwe i-HIV bathi sekuthiwe you are healed babuyela futhi batshelwa kuthiwa ungayekeli ukunatha imithi ngoba asithe sikudiagnose leya nti buyela kudokotela wakho ayikhangela ukuthi for sure unjani usupholile. Yikho mina yikho engifuna kukhuluma asibizeni omakandiwa omagaya amachurchi wonke abafundisi sikhulume ngodaba lolu udaba lolu futhi sikhulume lapho whether you like it or not abantu listen to their pastor.
Umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli izindaba eloba izimele uthi kungumsebenzi wabenhlanganiso ye-National AIDS Council ukuqhuba imikhankaso yokufundisa uzulu phezu kwengozi ekhona lapho umuntu ethe wama ukunatha amaphilisi akhe.
Abenaki kumele bafake isaziso kuma radio station ukuthi abantu abagulayo abanatha amaphilisi akumelanga balalele kubantu abazithi bona ngamaprofeti ababatshela ukuthi bachiye amaphilisi. Khonoko kuya bayenza ukuthi va default i-treatment ye-HIV njalo bengathi sebezayithola futhi kuzabe sekunzima ukuthi i-treatment yona leyo isebenze kubo.
Ekhuthaza uhulumende umoyo ukuba ngabe ubeka umthetho olukhuni wokujezisa abaye nguzulu ophila ngamaphilisi ukuba ayekele ukuwanatha.
Umuntu oyenza njalo otshela umuntu ukuthi ashiye amaphilisi yena engumprofethi vele akumelengi ngokusebenze njalo. Udokotela kuphela nguye umuntu ongatshela umuntu ukuthi kahambe amaphilisi nokuthi ungumprofethi.
UBishop Patrick Mafumo weRoyal Impact Church uthi kumgqoka ukuba uzulu awufunde umbhalo kakuhle awuzwisise ukuthi uthini lapho kukhulunywa ngezokwelatshwa ngomoya ongcwele.
Mwarano por essa source, but Bible not did this, even in churches.
Unkulunkulu uyelapha ngempela. Kodwa umbhalo uyasifundisa laye uJesu ngokwakhe lapho ayesilisa khona abangaboniyo labanye wayekhuthaza abantu ukuba bayeziveza kumpristi ngaleso sikhathi. Umpristi ufana lodokotela wakulezi nsuku wayethi yanaphiwa incwadi efakaza ukuba ngempela uthandazelwe waphola.
Ngemva kokuthandazelwa uthi kumele abazalwane bayehlolwa njalo ukuba ngempela usuphelile umkhuhlane emizimbeni yabo hathi kuphelela emithandazweni kuphela.
Mwara is very scientific mukufunga kwakhe. Bible is very scientific. Saka sizofana
ukuthi iBhayibheli ngokwalo lokho ngcwethi besayensi kungakho umuntu kumele ayehlolwa anduba kuthiwe usesilisiwe. Makabonge uNkulunkulu nxa ngempela lowo muntu esilisiwe kodwa makame ukusabalalisa lokhu ngaphandle kokuba ahlolwe. Makaye kudokotela lowo muntu ayezibika ukuba uthandazelwe abe sephiwa incwadi ekufakazayo lokhu ngemva kokuba ehloliwe ukuthi uyisima kanjani. Akekho ozacabangela okunengi singenze njalo ngoba ukukholwa kungayisikho ukucabangela kodwa yikuba lolwazi.
Inani labahlangana loduko lokulahlekelwa impilo ngoba kuthiwe bayekele ukunatha amaphilisi ngabe lapha ngendlela yomoya okubalisa amaprofita libikwa liqansa osekudida iziphathamandla ukuba kuyini okungenziwa ukukwenqabela lokho. Lalabo abasindayo kakhulukazi abaphila legciwane bagcina sebephila nzima ngoba amaphilisi okumele bawanathe ebiza intengo ephezulu atholiswa nguhulumende mahhala engasawasebenzeli ngoba beke bama ukuwanatha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa yisiphofu babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani axoshwa yini, amatisha abafundi besala bashayelwana abamaqembu aphikisayo na? Ngiphenduleni bakwethu, angazi lutho, ngibhace ezinzweni.
Falakwe my son Manjingalwi, hathi kambe kangelwi, ufuthu luthekelo luphetheyo, Queries my son, Palakwe.
Nxa lifuna ukungena kuhlelo, lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo. Nyakenye abantu abanengi basebenzise inkundla ezokuzilibazisa ebulenjini i-social media ukuveza imbono yabo ngezombusazwe. Isibonelo esikhulu esaveza amandla lezinkundla ngumkhankaso kamfundisi Van Mawarire awenze phansi kwesihloko esithi hashtag this flag. UMike Wobe uyalandisa.
Lokhu siqonga isilinganiso semikankaso esiqalisela enkundleni zebulenjini esinjenge WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye. Abantu belobaloba ukufaka imifanekiso yamavidiyo beveza imibono yabo ngesimo esiselizweni eZimbabwe. Umnumzana Mlandu Ncube, isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo ebandlini leMDCT, uchasisa ngamathuba akhona njalo angelandleko okusetshenziswa kwenkundla lezi ukuletha inguquko kwezombusazwe kweZimbabwe.
Kwa social media, kwa kukuluma nga internet, loko kwa WhatsApp na kwa Facebook, kwa hivyo hivyo na pokutuna wana kona abandi abacha. Nga wiki kutuna kutuna hizi, nge ishelela abandi abacha. Kwa hivyo hivyo na pokutuna wana kona.
Ungube uphinde wathi i-social media iyasiza kwezombusazwe ngoba abakumsebenzi wezombusazwe bathola ithuba lokuxoxa labontanga. Kodwa inkinga enkulu yikuba imibono yabo ichiyene labantu abasemaphandleni.
Into eqakathekileyo njenge ngathi njengobukhokheli kumele sazi izindawo zethu. Uyabona emakhaya awungeza kuyisebenzise ngoba vele asikabi nazo izakhiwo ezikusapota khonokho ukuthi kuyenzakale ngemakhaya. Emakhaya lakho kumele udisipline ezinye izindlela zokuyafinyelela.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Michael Dera oyingcwethi kwezemitshina yangalezi nsuku yamakhompyutha lasenkundleni zebulenjini lezi laye ukuchasisa ngendima edlalwa yi-social media kwezombusazwe.
Ngathi social media these days isinika abantu ivoice yokuthi bekhulumele abantu angeke bekwanise ukukhuluma labo. Ungakhangela kathesi sewuchenela kudala ukuthi nga abantu befuna ukuba le discussion on something particular sebekwanise ukuba bekhuluma ngakho online, and so umuntu oseHarare lo muntu osebulawayo lo muntu oseGweru bonke bengahlangana bebekhulume on platforms afana njenge-Twitter labo-Facebook ngoba selikwanise ukuba le conversation nelelikhona ngaleli khona. Lokhu kwakungakwanisi ukwenzekale let 10 years ago ngoba kwakumele libe ndawonye ukuthi likhulume ngalezi zinto.
Bonke bayavuma ukuthi i-social media yindlela yokukhulumisana kalula enikeza wonke umuntu ithuba lokuveza imibono yabo mayelana ngezombusazwe. Kodwa abalathemba lokuthi yiyo yodwa indlela engasetshenziswa ukuletha inguquko eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingu-Mike Hove.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Ero Agbay ukhale ngobuthondo babagadli bakhe ngemva kokunqotshwa kweBoso iShabani Mine emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League izolo. Kubika uJoseph Njanje.
Ekhuluma lentatheli zemidlalo yokupheleni komdlalo wangesonto, u-Agbay uthi abafana bakhe baligiqa kuhle ibhola kodwa okudanisayo yikuba kabalitshayeli emambuleni.
Inkinga yethu yikuthi asihlohle, singahlohla kuphela yonke into eyabe silungile. Sigcine sesithola i-red card ngento ezingelangqondo, njalo lokho kwenze sacina sesisenza utshintsho besesingazimiselanga ukulwenza. Besilamathuba okuhlohla, silamathuba okunqoba, kodwa asisawasebenzisanga ngendlela.
Iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-1 kanyanda iqembu le-Shabani Mine okuyimpumela elithiye lihlezi endaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu. Phezu kwengalane kutholakala amaqembu ezimbamgodi, iqembu le-Ngezi Platinum Stars kanye leqembu le-FC Platinum. Wona ale miklomelo yisithupha iqembu ngalinye njengoba kuyiwo omabili asenelise unqoba kumidlalo emibili esidlalwe lonyaka kusigaba se-PSL. Iqembu le-Ngezi Platinum linqobele wange nge-3 kanyanda. Kuthiyele FC Platinum litshayele Bantu Rovers nge-3-2. Iqembu eliphethe isicoco se-PSL ele-Capes United lihlezi kwindawo yesithathu lile miklomelo emine ngemva kokunqoba eleHarare City nge-2-1. Kundawo yesine kule qembu le-Shabani Mine lalo elile miklomelo emine, kuthi endaweni yesihlanu kule qembu le-Yada lona elinqobe le-ZPC Kariba nge-1 kanya. Iqembu le-Chickenin lona elinqotshwe nge-2-1 liqembu leBulawayo City lihlezi endaweni yesithupha lile miklomelo emithathu, kuthi ngemva kwalo kule qembu le-Highlanders kuze ele-Black Rhinos lona elitshayele Chapungu nge-1 kanya. Ikanti amanye amaqembu lawa le miklomelo emithathu ngabalisa ele-ZPC Kariba kanye leleBulawayo City. Endaweni yechumi lanye kule qembu le-Triangle lona elibe ngutshikilobhanqa 2-2 leqembu le-Dynamos kuthi ele-Cholocho lona libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Haumine njalo lisendaweni yechumi lambili. Womabili lawa maqembu ale miklomelo emibili. Endaweni yechumi lantathu kuhlezi iqembu le-Dynamos lona elilomklomelo owodwa, okulinani eliphethwe ngamaqembu ahlezi ngaphansi kwalo abalisa ele-Harare City, ele-Haumine, ele-Chapungu, ele-Wange. Ikanti iqembu elijeke amanye ele-Bantu Rovers alikabilo mklomelo ngemva kokudliwa emidlalweni emibili eseliyidlale lonyaka kusigaba se-PSL. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga jaha lezansi, kwanele okwalamhlanje sihlobo singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo obona ngedolobho lakoBulawayo, unkosikazi Eunice Sandi ukhuthaza osomabhizimusi be-Country Park ukuthi baqatshe izakhamizi zalelo lokitshi. Ibandla le-ZANU-PF yilo elinqobileyo kukhetho lokudinga umeli weMwenezi East edale lephalamende. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo, azibe wabemakamu wangu Buroko Bathu ba Modimo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.